abasakhulayo laba bavele kumabandla alithumi lane agoqela eliphikisayo ele-CCC lelibusayo ele-ZANU-PF bathi bazakwenza konke okusemandleni abo ukubona ukuba ukhetho lwalonyaka luqhutshwa ngokuthula. Babuthaniswe eHarare inhlanganiso ezimeleyo eye-4H Zimbabwe Foundation kule nkuthazo yokuba bengavumi ukusetshenziswa ngendlela eziphambana lomthetho nxa kuthe kwaba lokungazwisisani. Ekhuluma kulumbuthano unkosikazi Mercy Konda owe-4H Zimbabwe uthe benze isinqumo sokuba abatsha laba balobelane phansi isivumelwano sokulondoloza ukuthula ese-peace pledge lesi ngoba kuyibo abavame ukusetshenziswa ngamabandla ezombusazwe ukwenza udlakela.
Ukhetho luba lokuthula lokukhululeka kungela buqili njalo lusamukela lolu qiniso. Sifisa ukukhuthaza ubudlelwano bomuntu wonke elizweni lethu. Ukubambana, ukuthula lokuhlaliseka njalo siyavuma umthwalo wethu njengenkokheli zamaqembu epolitiki labasimeleyo labasekeli bethu. Lalabo bonke abasikhankaselayo sivuma ukuhlonipha ngokugcweleyo ilungelo lomphakathi.
Omunye wabatsha abalobe igama kusivumelwano lesi ngumnumzana Thamsanqa Nyathi owebandla leZimbabwe Coalition for Development elizancintisa phansi kukamnumzana Thusi Gohora kukhetho othi uthemba ukuba isivumelwano lesi sizasebenza.
Kwenze namuhla yikusayina ukuthiwa yi-Youth Peace Pledge. Siyafunga ukuthi sizakhuthaza ukuthi abantu baphile ngokuthula, ngokubambana, bavote benokuthula, lokubambana, bedlelwana. So ekwenzeni konke lokho, sikhangelela ukuthi ngesikhathi sama-elections kungabi lodlame, kube lokuthula. Ama-elections edlulile, kungabi lodlame, kube lokuthula. Abantu babelesineke sokulinda ama-results engakaphumi. Mhlaye puma, sithabe sonkeni, siqhubeke impilo yethu. Ngoba singamaZimbabweni, singakabi ngama-political party people.
Kodwa umnumzana uMbelayishe Nende owebandla le-CCC uthi ibandla lakhe liyethusela lokuhlukuluzwa lapho bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotela ukhetho njalo uthemba ukuba lokhu kuzancedisa ukuvimba udlakela.
But the scenarios that we're facing in terms of the political terrain across Zimbabwe is that our members are being victimized left, right and center. And it is something that we want to address as political parties, as young people in political parties, because we are the perpetrators of violence. If you look at it, the young people are the ones that are always in the forefront in terms of violent activity.
Esikutholayo ukuthi elizweni lonke abanye bethu bayatshaywa. Sithemba lokhu kuzalungiswa. Njengabatsha yithi esenza udlakela. Sitholakala siphambili ekwenzeni udlakela. Kumele sikulungise lokho.
Ukuphikise ngumnumzana Mabutho Moyo owe-ZANU-PF.
Laba sesidiniwe ngabo lapha. Kuyibo vela akulanto eright. Ungazi ukuthi bekhulume ngeyabo iphathi akulanto eright ephathini yabo. So bayabona sebesiyadliwa, bayabona amarala ayenzakalayo. Ama numbers abantu abasekela umongameli Emmerson Mnangagwa leZANU-PF ukuthi vele ngama number bona bangike bewakwanisa yiko sebedinga nje indlela zokuhlebebe le excuse lokhetho lungakafiki.
Abanye abakade besembuthanweni lo bagoqela abasekeli bamabandla ezombusazwe lawezokholo, amapholisa, ingatsha zikahulumende lommeli wesigodlo seSwitzerland sona esisekela uhlelo lolu. Abaningi abakade bekulumbuthano baveze ithemba lokuba amabandla ezombusazwe azalandela izinqumo zokulondoloza ukuthula njalo ziphunguke izehlakalo zodlakela elizweni ngaphambilini kokhetho langemuva kwalo. Okusenjalo, izinduna zeZimbabwe namhlanje zikhethe induna uMtshane Khumalo ukuba abe ngumongameli wedale le-Chiefs Council esekela nguye ngumongameli induna uFortune Charumbira. Ekhuluma lentatheli izindaba uKhumalo uthe bazazama ngazo zonke indlela ukuba bengakhethwa balandele umthetho welizwe.
Sithi ukukhethwa kwethu, ukukhethwa kwamlo Chief Charumbira kuzakwenza ukuthi umsebenzi lo besuphethe uqhubeke uye phambili. Sincedisana njengoba sivele sincedisana sobabili lama members e-Chiefs Council lama senators. So siyathandaza nje ukuthi lama senators amanye abuye ukwenze ukuthi sibonisane ukuthi umsebenzi wasala ngapha. Umsebenzi omkhulu kakhulu kwakumele ukuthi ungawenziwa kususela ku-2013 ngokukhangela umthetho wethu lokuthiwa yi-Traditional Leaders Act, ngoba yiwo phethe indlela esisebenza ngayo ezigabeni zethu.
Ukukhethwa kwababili laba kutsho ukuba bazahlangana kanye labalitshumi lasithupha 16 abazakhethwa mhlaka 24 Ncwabakazi ukuba babe kudale le-Senate bemele izinduna. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.